Oqala iRBZ iphambanisile kakhulu ngokuqhubeka ithatha izimali zabantu, yona ikwazi ukuthi bebezaba nobunzima ukuyibuyisela leyo mali njalo bebefuna ukuthi bathinthe i-current. So abamabhizinisi kathesi abaselathemba le-reserve bank, abaselathemba le-currency auction system. Njalo ngibona njengani nxa engaqhubeka ikhona i-auction system, amabhizinisi bengahambi. Labo abaya khona ku-auction system bayabesiya khona ngoba bayabe bandezela.
Ukuqansa kwe-rate lokho okwenzakalayo kungabe kubangela kuyini?
So okwenzakalayo khathesi ukuthi abantu kabakabi nethemba le currency le, so bayabe senza i-wait and see attitude kodwa balaba i-US dollars owenzela ukuthi nxa kuyukuthi into azihambanga bayabe banemali ababona njengani iyabagcinelisa le ukwedlula amasinti.
Ngikhuluma ngodaba lokuthi abantu bamelele ukuthi babone ukuthi kuzahamba njani. Yikuyini okungenza ukuthi abantu babe lethemba lemali entsha le?
Abantu bayavemelele ukubona ukuthi uhulumende njengoba yena unama-services abhadalwa ngabantu uzacharge yini ama-services esebenzisa i-local currency.
Sibone emhlanganeni oqhutshwe eHarare usibalukhulu webhanga le-RBZ kanye lo mnobhala jikelele ogatsha lwezemali bengaphumanga egcekeni ngokuthi imali le izakwenelisa ukuthi ithenge amafutha emota, ibhadala iduty lokunye. Nxa kungaqhubekela phambili kungakhanyi kakuhle, singabona limali ifana na lama-bond notes awaswela amandla.
Asiqaleni sithi thina uSibalukhulu e-Reserve Bank ayisuye sibili umuntu ongathi yena uhulumende uzaqalisa ukuthi asenze amasisi. Lokho sikukhangelele ukuthi uphume umphathi mtambo wezimali ubaba uProfessor Mthuli Ncube.